phansi kwalolu hlelo iKhansili yakobulawayo ikhangelele ukulungisa imigwaqo, impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo, ukutholisa abantu indawo zokwakha izindlu lamabhizimusi, ukulungisa izibane zemigwaqo, ukwakha izikolo, amakilinika, lokulungisa uluhlu lwabantu abalinde ukutholiswa izindlu bekufaka ebulenjini, kanye lokuthuthukisa ubulembu bekhansili lokunye okuthile. Umeya wedolobho lakobulawayo, uMnumzana Martin Moyo, uthi njengekhansili sebephume lemisebenzi abazayilandela kumalanga alikhulu alandelayo.
I-rapid results approach iluhlelo lokwenza izinto esizenelisa ukuthi sizenze singathi thina ngama quick wins ngesikhiwa ngesikhathi esifitshane. So ku 100 inye sithithina kuyini esingakwenza sikuphumelele. So sesikuqambile sakuhlela yikho esisebenza yikho ukuthi sibone ukuthi after 100 days lokho esithe sizakwenza sokuphumelela.
Uhlelo lwama-councillors lolu luvele lubuhlungu lubi ngoba yibo abantu esibakhangelele ukuthi basimele endaweni eziningi. So nxa bengabuyi emhlanganweni enje, mina ngedombonyani batshengisela ukwehluleka ngoba laphakathi komuzi kuningi abakwehlulekayo esikukhangelele ukuthi basilungisele bengasilungiseli.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Reason Ngwenya, laye uvumelane lonkosikazi Moyo ethi uhlelo lolu luyaphutha kanjani bona bengelalwazi.
Yiba abantu esibakhethayo, yiba abamele izakhamizi. Mayisithi council ibiza abantu ukuthi babuye lapha njengama-stakeholders, bona bengabuyi sikhoordinator njani ama-activities. Yoni rapid result initiative izaachiva njani abantu abumele bamela abantu bengekho.
Owalwa impi yenkululeko uMnumzana Charles Thomas uthi lo councillor wakhe lokhe wangenayo wambona kanye emfeni kaphili labantu batholakala lapho okulemali khona la kumihlangano yamabandla abo.
Lapho ngidlala khona ukansela okhona nzake ngimbone, ngambona nsikanye nsiyabi kumngcwabo. So ama-councillors lawa akanya vele ayeritage into yesizane ngoba ukwenza kwabo ngokwesizane, ngoba abantu bakhona baphili nabantu baphila ngempilo yokuthi nxa kulapho kule mali khona yikho lapho abatholakala khona. Kungathiwa kulamarali abo e-MDC uzawabona bekodwa namhlanje ngokuthi izakhamizi zizokuzwa ukuthi basebenza njani ababuyayo.
Olwela amalungelo ezisebenzi, uMnumzana Phesi Mcijo uthi luhle uhlelo lwekhansili kodwa ukhangelele ukuba ikhansili iphathiswe kwezomnotho, ikakhulu kuhlelo abaluthi i-economic special zone, bakhangele ibhizimusi abangangena kulo besebenzelana labosomabhizimusi abasebenza bezimele.
Siyakwazi ukuthi uBulawayo niyojala ukuqalisa izinto ezigcina zikhula ziphathise ilizwe lonke. Ngithi mina isithi council kayiphakame, kayi-identify one of the projects, bayisekele, bayisupporte, bakhulise i-economy.
Umhlangano lo ungenwe izisebenzi zecouncil ezikhokhela inhlelo kunye leziphathamandla ezisuka endaweni ezehlukeneyo edolobheni lakobulawayo abasole kakhulu ukungabi khona kwamanye amakhansila bethi bavele lasemalokithini abathiwa chazi, okuyinto ezabuyisela muva ukuthuthuka kwedolobho. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.